ngihambile emthethwandaba siyaqala lokho abakubusiness QN bayithi try ukuthuthiswa kwendaba yamadoda lawo esiwamele. Mina ngimela uThabang Manika, amanye ama-colleagues ami uBeatrice Mthethwa loDark Coulthard bemela the other accused person by the name Jeff. Nabo ekuqaleni indaba sifikeleke thina simele uThabang, sacela umthethwandaba ukubana indaba kaThabang ingaqhubekeli phambili ngesizathu sokubana ama-charges akhanyelane lawo awatshengisi emthethweni iqala. In other words, sithi thina sicelile emthethwandabeni ukubana we accept to ama-charges. Esikhiweni sikubiza sikuthi exception to ama-charges. Xa umuntu e-accepta to ama-charges uthi yena kunkundla angikwazi ukuthi lapha lingilethelele lokuthi icala engikhayelane lalo yiliphi angikwazi ngoba amaphepha elinginike wona akhombisa ukubana mina ngiyenze icala. Kusisho ukuthi sifikeleke emthethwandabeni sayenza leyo application ukubana icala likaThabang licithwe ngoba amaphepha la esiwabiza emthethweni siwathi ngama-state papers ayiwo akhombisa icala elingabe lenziwe isibotshwa elingakhombisa ukubana yena uvele ungena ngaphi ecaleni lakhona nokubana yena wenzani kumbe uyenzeni ecaleni lakhona. Sesesenze njalo umthethwandaba sithi wona uprosecutor aphendule indaba le kade siyisho yokuthi amaphepha asinike wona akhombisa icala. Uprosecutor wasecela ukubana anikwe isikhathi sokubana aphendule kuleyo application esiyenzileyo. Umthethwandaba wasumnika-ke up to umhlaka 24 linyanga ukubana siphenduke e-court silanda ukubana azophendula indaba yethu le esitshoyo ukuthi lokuthi sidingane e-court lasikwani. Right? Sesiqeda-ke lapho amagqwetha-ke ka-accused number 2 basebesenza-ke sikubiza sikuthi separation of trial. Becela enkundleni ukubana ukuthuthiswa kwendaba zamadoda lawa ku-separate omunye nomunye athuthiswe yedwa. The reason why kwenze njalo yokubana bona batshilo ukubana bavele bewile bevele harare belanza indaba le. Indaba le ibifakwe emthethwandaba kuphela nge-Friday. Batsho njalo ukubana sebekhiphile izimali ezikhwameni bakhupha la mahotela lamanye ama-facilities ukubana babe lapha kobulawayo indaba le iziphele. Basebesitsho-ke emthethwandabeni ukubana kulalokho esibiza emthethweni sikuthi i-prejudice. Kumbe esikhiweni esibiza sikuthi i-prejudice ukubana xa icala leli lingapostponwa to umhlaka 24 uclient wabo uyabe seprejudisiwe uyabe sephambanisekile esikhwameni esephambanisekile lasendabeni leli ukubana idluliselwe phambili. Yikho umthethwandaba useparate indaba lezi ukubana uThabang nxa esebuya uzangena yedwa athutshiswe yedwa laye-ke yena uJeff sezangena-ke yedwa kusukela kusasa athutshise yedwa lo lalo uzwanikwa-ke esikubiza emthethweni sikuthi i-verdict. In other words, isinqumo kumbe it's just a decision that inkundla izayenza lo lalo sezathelwa ukubana uguilty kumbe akekho guilty kodwa bethutshiswe etshiyene not bethutshiswe bandawo.
Singathi lisebenza lonke yini la magqwethala kumbe icala sokungani seliphoselwa omunye?
Ukusebenza sonke yebo kambe sisebenza sonke njengobana sivele sonke singamagqwethwa akutsho ukubana indlela okwenziwe ngayo sithi siyesulela icala komunye. In fact, sithi thina kibo bonke bobabili akula olecala. Sithi thina kibo bonke bobabili indlela indaba leyi eyayinvestigethwa ngayo ayinvestigethwanga kuhle ukubana iveze ukubana olecala phakathi kwabo bobabili ngubani.